siyabonga jonga licho nanjani mthwaka zomuhle siyalamukela ku studio 7 ngolwesine mhla ka 25 ngoNcwabakazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo nguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Owe Occupy Africa Unity Square
lokhu kutshengisa nje into evele ikhona lapha eZimbabwe ukuthi uhulumende kaMgabe ka respect ama rights abantwana beZimbabwe akalandeli iconstitution eyabhalwa ngabantwana beZimbabwe.
Kubotshwa abezokholo bezama ukutshengisela eHarare besithi uMongameli Mgabe sokumele ehle esihlalweni. Umnumzana Morgan Tsvangirai labakhokheli bamanye amabandla aphikisayo bathi bazaqhubeka ukutshengisela kwabo kusasa lanxa amapholisa engabavumelanga.
Sizafuna ukuthi siphiwe imvumo ngabezaphu ukuthi sesingaqhubekela phambili ngokuya hlangana labanye ku-Coalition of Democrats.
Inkokheli yamabandla aphikisayo ixhasa ibandla lezaphu emhlanganweni walo omkhulu owe-Congress. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli wesonto ye Divine Destiny uBishop Anselimo Magaya labanye abezokholo babuchiwe namuhla eHarare bezama ukutshengisela besiya kwethula incwadi yezikhalazo kuhulumende la kudalele parliamente ethi uMongameli Robert Mugabe kumele asuswe esikhundleni ngoba esehlulekile ukubusa kuhle. Ngasikhathi sinye abebandla le-MDCT bathi badaniswa ngamalunga edale lephalamende awebandla le-ZANU-PF angafuniyo ukuthi kuhlaziywe ngocuku lwamapholisa. Kubika uMavis Gama.
Amapholisa afika phose amachumi amahlanu ahle ayagombolozela indawo lapho abezokholo bekhokelwa nguBishop Magaya kade bekumele bahlangane khona bese belubhekisa edale lephalamende ukuya kwethula incwadi yesikhalazo. UBishop Anselimo Magaya labanye bakhe kade bebuthene bahle bathathwa ngamapholisa besasebucwadlana lalapho bekumele kuqalele khona lokhu kufola okuhlangana khona umgwaqo uJason Moyo loJulius Nyerere. Lesi sehlakalo sisolwe kakhulu nguZulu osifakazileyo ethi ngoba besingekho isizathu sokumthatha uBishop Magaya ovele engaboni lakubona. Omunye wabafakaze lesi sehlakalo ngumnumzana Charles Nyoni owe Occupy Africa Unity Square.
Lokhu kutshengisa nje into evele ikhona lapha eZimbabwe ukuthi uhulumende kaMgabe ka respect ama rights abantwana beZimbabwe akalandeli iconstitution eyabhalwa ngabantwana beZimbabwe.
Kunsukwana esanda kwedlula amalunga edale lephalamende ebandla eliphikisayo leMDCT abeke azama ukuphakamisa udaba locuku lwamapholisa ukuze kuxoxisanwe ngalo edale lephalamende kodwa kwehlula ngoba amalunga ezanu-PF ephume kulelo dale. Unkosikazi noMathemba Ndlovu ungummeli wesigaba seMathebeleland South edale engowebandla le-MDCT uthi ubuhlungu ngesenzo samalunga ebandla lezanu-PF edale lephalamende lapho kudingeka bakhulumisane ngokuphazamisa inhlala kahle kaZulu okwenziwa ngamapholisa.
Sizubuhlungu kakhulu ngoba abantu abalinyazwayo ngabantu beZimbabwe. IZimbabwe le ayilamnika zonke umuntu ozalelwe eZimbabwe lapha ngumZimbabweni. But amapholisa nxa yathunywa nguhulumende kaMgabe ukuthi aphendukele abazali babo, aphendukele izihlobo zabo, yinto ebuhlungu kakhulu.
UNdlovu usole lokwenza komlawuli wedale lomsekeli wakhe esithi kusobala ukuba bengakuthakazeleli ukuphatheka kungxoxo phezu kokuhlukuluzwa kwabantu ngamapholisa.
Kusithinta kakhulu. Singazi ukuthi uyenzela ukuthi ngoba uyesaba ukuxotshwa kumbe velela yikho akufunayo njengoba esebandleni leli. But into esithinta kakhulu. Kwesinye isikhathi uyafuna ukusukuma ukuthi ukhulume into esemgoka abakuqambi isikhathi size siphele.
Abe MTC laba bathi basola lenkulumo kamphathi ntambo wendaba zangekhaya uDr. Ignatius Chombo osebeka umkhokheli walo uMorgan Tsvangirai umlandu wokutshotshozela ukutshengisela uZulu aphatheka kikho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kunjalo nje umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai endawonye lo mnumzana Didimus Mtasa owebandla leZimbabwe People First batshele intatheli zindaba eHarare namuhla ukuthi ukutshengisela ukukhangelelwe ukwenziwa kusasa ngamabandla aphikisayo kuzaqhubekela phambili. Ukutshengisela lokho kuqoqwe phansi komanyano we-National Election Reform Agenda kumbe INERA, yona elamabandla aphikisayo alitshumi lasikhombisa besithi bafuna kuguqulwe imithetho yokuvota. Amapolisa kabaphanga imvumo okwenze bahle baya emthethwandaba. Kodwa sisiza emoyeni umthethwandaba ubungakethuli isinqumo phezu kwalolu daba. Umphathintambo wezenzakala elizweni umnumzana Ignatius Chombo ubize umhlangano lentatheli zindaba sethula imbiko yokuthi amapolisa azatshezisa kalukhuni abazatshengisela. Lokhu sikudaba lunye ngesikhathi amabandla ezombusazwe inhlanganiso zikaZulu kanye labantu makhaza sebememezele ukuthi kuza kuba lokutshengisela okukhulu elizweni lonke kusasa. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezethule usekelo olukhulu kulokhu kutshengisela. Kuviga uBenedictin Hlapho.
AbeZimbabwe kwele South Africa bathi kayikho enye indlela elamandla ukukhombisa ukuthi sekwanele ukuhlupheka kwabantu edlula ukutshengisela okuqoqwe izizalwane zeZimbabwe kusasa. Isizalwane seZimbabwe umchasiseli Gwaza uthi ukutshengisela yiyo yodwa indlela uZulu alayo eyokukhuluma lohulumende ongalaleliyo.
Usapho lwaseZimbabwe soluhlupheke kakhulu ma kukuthi abantu bayahlangana bezame ukuthi basikhiphe kulolu ncindezelo sikulo, ngikubona kuyinto enhle kakhulu kakhulu.
Ubona ukuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition kwele South Africa umnumzana Joey Mabhenge uthi kusobala ukuthi laye uhulumende ubevele esezibuza ukuthi bathulelene abantu beZimbabwe phezu kokuhlupheka okungaka.
We have a citizen that is so battered left, right and center, particularly because of a non-personal...
Silozulu othole amagabha avuzayo ngenxa yezomnotho ezilele ngogedla kanye lohulumende ongasikhathaziyo ngokunakekela abantu lokuvikela amalungelo abo.
Umgcini sihlalo webandla lezaphu kwele South Africa umnumzana Bongani Khalimana uthi abasoke bagoqa izandla babukele ngamehlo nxa uZulu etshengisela kusasa eZimbabwe.
Simatasa lathi la eSouth Africa sisebenza lenhlangano ama civic groupings amaningi amabandla aphikisayo sibhizi lathi siyalungisela ukutshengisela ngesikhathi ukutshengisela kusenzakala ekhaya la sobe sitshengisa lapha eSouth Africa.
AbeZimbabwe laba baxwayisa amapholisa ukuthi ekele umkhuba wokusetshenziswa ukutshaya abatshengiselayo. Bathi akufanelanga amapholisa acabanga ukuthi uZulu akalawo amandla okuzivikela nxa kusephulwa ilungelo lakhe. Umnumzana Future Msebele uthi amapholisa kusasa kufanele enze umsebenzi wawo ukuvikela uZulu ukuze kulungiswe umonakalo osuhlasele ilizwe.
Thina sesifunayo ngombuso wabantu ngoba konke okwenziwa nguhulumende weZimbabwe okwalesi sikhathi akulanto e-right.
Kodwa ke umnumzana Gwaza uthi ngemva kokutshengisela kwakusasa umanyano wabatshengiselayo lo kufuze uhle wakhe umhlahlandlela ucacileyo kumalungiselelo okhetho oluzayo.
Cabanga ukuthi mabengahlangana laba bantu laba bezame ukusikhethela umuntu oyedwa nje ohlambulukileyo ozothenjwa umuntu wonke, kungabi mhlampe ngumuntu onezandla ezingcolile mhlampe ozosolwa ngabanye enconywe ngabanye.
Abasike bebunda bona bathi ngokwakuqala embalini yeZimbabwe ukuthi kuqoqwe umanyano omkhulu kangaka kusolwa indlela uhulumende aqhuba ngayo izinto. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedictine Hlapho.
Siyalamukela ku Studio 7 e Washington DC igama lami ngu Praxedes Jeremiah. Nansi isaziso esiqakathekileyo ngohlelo lwenu olwe Live Talk ombiko omnandi. Kusukela ngomvulo mhla ka 29 Ncwabakazi ulinyanga i Studio 7 isiqhelise uhlelo lolu lusuka kumizuzu engamashumi amathathu siya uhola lonke
liyeza ihola lonke lolu hlelo ke soluqalisa ngesikhathi sabo 8 o'clock siziyaphela ngo 9 p.m.
Ibandla eliphikisayo elezapho liqale umhlangano walo omkhulu okukhetha abakhokheli abatsha oweCongress namuhla kobulawayo. Abakhokheli bamanye amabandla aphikisayo abagoqela umnumzana Walshman Ncube oweMDC, umnumzana Simba Makoni oweMavambo kusile Don lomnumzana Gordon Moyo webandla le-People's Democratic Party kanye labakhokheli bosiko ngabanye abaze emhlanganweni lo ukuzoxhasa izaphu. Kubika uNopumelelo Moyo.
Ekhuluma ekuvulweni komhlangano, umkhokheli webandla lezaphu uDokotela Dumiso Dabengwa uchaze ukuba umhlangano wabo bawenze ngemva kokuba ilizwe libhekane lendlala kunye lokusilela kwemali okuphezulu uma kuqathaniswa lomnyaka odlule lapho abadlulisela phambili umhlangano ngoba izinto zingahlangani. UDokotela Dabengwa ukhulume njalo ngokubambana kwamabandla ezombangazwe kuyiwa kukhetho ngo-2018 ethi inkulumo lokusayina kuyaphambili njalo umhlangano walonyaka wesithiyangalombili yiwo ozaphawula imvumo.
Sizafuna ukuthi siphiwe imvumo ngabezaphu ukuthi sesingaqhubekela phambili ngokuya hlangana labanye uCoalition of Democrats ikhode. Sizaphiwa yonali inhlanganiso.
Usikhwica mfundo uWelshman Ncube yena ubike ukuba uzochasa izaphu njalo uthunywe ngumanyano wekhode obambanisa amabandla aphikisayo ukuba azosekela ibandla lezaphu.
Lokhu elikulwelayo inkululeko yabantu yeZimbabwe inhlala kahle lathi yikho esingakho.
Unobhala jikelele webandla le-PDP uDokotela Gordon Moyo yena ubike ukuba ibandla lakhe liyasebenzelana lebandla lezaphu njalo bakubone kumqoka ukuza kumhlangano wezaphu.
Ukusebenza lamanye amabandla yinto efunwa libandla lethu, into efuna ngabantu beZimbabwe, iyo futhi into engaletha uncedo lokuthi siqede uduku eseselana. Lokhu kube lokho esine nganyawo linye sine 1-1 omunye memeze ngalo omunye ngale sibona kunganyeka.
Ilunga lebandla lezaphu unkosikazi Thoriso Phiri yena ubike ukuba njengezaphu bakhangelele ukuthi kube lenguquko eZimbabwe kulandela amanyathelo abazawathatha emhlanganweni ophela ngomgqibelo.
Sathwala nzima sabuya lelizweleni, sase sibuye lelizweleni sangabi nobukwaba, sathi asidleni sisonkeni, but abanye bese besidla baba lobukwaba, abasathandanga ukuthi badle bencedisa abantu.
Osakhulayo webandla lezaphu uSharon Ndlovu yena uthe ngemva komhlangano njengabasakhulayo bakhangelele ukuthola imisebenzi. Umansipala wahle waphanga wabuyisela njalo igama lesitalada uRobert Mugabe Way. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 meter wave, laku shortwave 4930 6065, laku 15460 kHz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kuWhatsapp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Live Talk namhla sikhangela udaba lokudlwengulwa kwabesifazana olubhahileyo elizweni. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. singene kwezi vela kwamanyamazwe ngamafichane. Elemelika selikethe umnumzana Jimmy Yong Kim ukuthi aqhubeke ekhokhela ibhanga lomhlaba ele World Bank. Umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Jacob Lowe uthi kuzamele umnumzana Jim aqhubeke ngomsebenzi wakhe ngoba eveze uthando olukhulu kudaba lokukhuthaza intuthuko emazweni asathuthukayo. Okhethwa okumela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uqhubeke sipha imbono ehlukenela leyo ake ayethula ephathelane labokuza. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Kweze mapandleni inamuhla ngixoxa lo meli wenkayi South edalele parliamente umnumzana Abednego Bebe. Baba Bebe, ngiyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga ntungamili, kunjani?
Hayi, siyaphila. Kunjani khona ngapha enkayi?
Well, enkayi njengelizwe elingani lihlangene lendlala kuthi abantu bakhangele ukuthi abo ukudla bangakuthola njani. Umuntu ilanga nxa liphuma lisiyatshona ucabangisela kusasa, ngizavuka ngisihlale.
Nxa sikhangela ukutshengisela esikubonayo lapha ikakhulu eHarare, bathini abadala khona ngapho enkayi ngokwenzakalayo lokho?
Engakusho ukuthi abantu bathi bona nxa kungasake kuye ngasifudlana ngoba ke sebediniwe ngombuso kaRobert, umbuso ongabazweliyo, umbuso olendlala, umbuso olokuyanga, umbuso olokubhidliza umnotho, umbuso olobudlova obenza abantu basale bewesaba. So ngaleso sizathu ke abantu bathi bona hayi, lokho kwenzakalayo ke emadolobheni ikanye lemadolobheni amancane yinto ke abayithakazelelayo ukuthi babamba banceba phansi bathi bona kungasake kuye ngasifudlana le ubaba lo asuke, ngoba impilo zabo abaziphila kathesi zimpilo ezingahle senziwa ukuthi ke ibandla elilo elisibuse kusukusela sithola uzibuse kuze kusuka namhlanje esikubone kakhulu bekwenza ukuthi ke babhizile umnotho, benza abantu baba izigqili elizweni labo, benza abantu besaba uhulumende kanye lamapholisa lezombutho, ikanti ke kufanele ukuthi babathande ngoba abantu abavikelayo. So ungakukhangela konke khonoko, ukhangele lezinduna izinduna sezisizwa into zempolitiki ukuthi babuthanisa abantu bebuthanisa ilanga ibandla elibusayo. Kodwa ke esikukhangeleke ukuthi ngapha thina nxa senza ke lokho ama demonstration esikhuluma ngayo kuthi ukuthi ke kulokuvumela thile, ngoba sabona lama hovet lawo e demonstrator ethelwa ke tear gas. So sikukhangeleke nje sakukhangela sakubona ukuthi hayi, isikhathi sesifikile amaZimbabweans wonke nje jikelele nabantu bemaphandleni bayakukhangela bakuthakazelela lokho kwenzakalayo.
Bathi lubana ukutshengisela lokhu kuthe kwafika emaphandleni bazimisele na ukuba yingxenye yakho?
Well, emaphandleni ke kungaba kuwukuthi kungaba nzinyanyana phela, ungeke udemonstrate ezihlahleni phela ntshabona. Okwenzakala ukuthi sikhangelele ukuthi emaphandleni lapho kulamadolobho amancane khona lapho okungaba khona lama demonstrations lawo esiwabiza ngokuthi ngama-popcorn demonstrations. Ama-popcorn lana ukuthi kuyakuzwa sekuvukelekile labo abantu besola lokho abakusolayo kulezo ndawo abahlala kizo. So yikho kungenzakala ke lokho hatshi-ke emaphandleni okunjengemakhaya emaguswini amnyama khona lenkayi, ngoba nxa ungademonstrate khona leyo uyakudemonstratela izihlahla kulanto zakubona.
Sikhangele uhlelo lwenu lokutshengisela njengebandla le-MDCT, sizwa kuthiwa selifikile le madolobheni amancane.
Yes, esifikile-ke la madolobheni amancane anjengabobhindura anjengabochegutu-ke kuyenzakala lokho kusiya phambili-ke. Sikhangela ukuthi kuyabe ngijoyina lamanye angakenzi okwakathesi anjengabochinoyi, ngikhangela-ke labokhwekhwe sibona bayenza leyo demonstration labowangi bazikhangelele ukuthi bazazinika isikhathi bayenze. Yiwo esidinga ama-popcorn demonstration lawo eyenziwa-ke emadolobheni amancane.
Hayi, siyabonga mhlonitshwa. Ungathanda ukuphosela okugcina ebadaleni?
ebadaleni ngithi mina ke labo abathandazayo kabachaye idolo phansi bakhulume lomlimi ngoba ke ungani umlimi uyasizwa ke ngalokho esingani siyakuzwa ukuthi hayi ukhulu uphathekile ke ungabona umuntu esesike kuleyana ke iminyaka ubona elokho ephatheka kakhulu esondezelwa ngamadokotela kuyakube ukuthi ke inkosi isithe hayi suphilile iminyaka simnengi isingamphumuza kumbe njalo singamcela sibe sesithi ke labo ke abangashayi ezenkolo abathethela amadlozi sokufuza ukuthi bayekhuluma ke labaphansi ukuthi hayi lokho kade kuphambanisekiwe kumbe kubotshiwe kulo ubaba osekhanya ephathekile ingani abaphansi bangakukhulula.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mnumzana Bebe. Siyabonga.
Siyabonga Ntuka.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lo meli wenkayisawo thetalele parlamente umnumzana Abednego Bebe. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Ngugama
namlela
mshweshwe
namlela namba.
Ngolwesibili, umgwaqo obizwa ngoRobert Mugabe Way kobulawayo uvuke ubhalwe Devolution Way ngabantu abangaziwayo kodwa kusobala ukuthi baqhuqhuzela umbuso wezabelo. Lokhu abaningi bathi kuveza sobala ukuthukuthela kwabantu beMandebeleni ngombuso okhona elizweni obaphethe njengabokuza. Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxela abalwela amalungelo oluntu abathi umnumzana Collins Mlalazi okwele Botswana endawonye lomnumzana Mbuso ofuzwayo okobulawayo. Umlalazi usungula lengxoxo ekhokhelwa nguPraxedis Jeremiah weStudio 7.
Sengizami kuyilandela ngibone ngani kuthiwa luthuli kuphela. Abantu sebelandela khona kwana ukuthi kudlula imota lapho kwadlula izaphu ngaba liyuthi mina ngesikhathi sempi izaphu ngangiyithandi lesi ngenhliziyo yami yonke lokho engikubona kathi hayi siko zaphu lokho
ngazi zathi obani wena usitsho njalo.
Ngikhangele inswelo zekithi zikamthwakazi kathi sithina sifuna uzibuse kamthwakazi abantu abalokho besafuna ipolitics yeZimbabwe liyana you will never win ama politics as political scenario yeZimbabwe you will never win. So why vele uzihlupha ngayo
indaba zonke esikhuluma ngazo ngesigaba seMandebeleni uzakuzwa abantu bekhuluma either ngedevolution kumbe ngokuthi ilizwe liqamulwe libe ngamazwe amabili elikamthwakazi lelinye leli afuzwayo yiyo indaba ekhona lapha eZimbabwe na kumbe ikhulunywa kakhulu phandle kwelizwe.
Iyakhulunywa laloba abantu abaphakathi eZimbabwe bengayikhulumi ungabafica bese emakhoneni bayikhuluma.
Ikanti ke labo abanye abavuke sebebhale devolution way kumgabe way engxenye babona angani indlela ye devolution engabanceda ngcono.
Abantu bona bafuna ukuthi bebambe okungokwabo. So abantu ukuquma ukuthi vele bona elizweni lona leli bazibona njengezethekeleni.
Kodwa phela Mlalazi nxa usithi kasizibuse ilizwe lehlukaniswe labo abaphakathi abafana labo zaphu ungakhangela lamhlanje uCongress yabo banxuse abamabanye amabandla abe PDP oSimba Makoni labanye abasekela idevolution awubona ukuthi ingaba indlela engcono.
Ngicela zicorrect indaba yethu khonapho kasifuna ukukhumila izwe thina ngo-1893 before uRhodes yabahuquluzi bakhe bezobhidliza umbuso kalobhengula sase sivele sehlili ilizwe elizimeleyo imashonaleni kulilizwe elizimeleyo. So kasingathi sifuna ukuquma hayi sifuna ukubuyisela kulokho kwakuyikho khona. Uma uyikuthi nana uthathele insimu yakho usufuna insimu yakho awutsho ukuthi ngifuna lingiqumele insimu yami hayi ngicela lingibuyisele insimu yami. Ukuthi nana sithi devolution futhi sibuye siye kuswa futhi hayi bo kanti siyabe sithi senzani khonapha thina kasithi kasibuyiseleni into yethu sizibusele ilizwe lethu uma silivoxa silivoxe thina uma silivusa kasilivuseni labana labo baziphilele ngawo wonke abantu bethu.
Uba umzwile ubaba Mlalazi uthi yena ayisikho ukuthi siyacela namuhla sesifuna insimu yethu kodwa kungeke kwenzakala na kusetshenziswa amabandla anjengawona lawo awezapha.
Kungazake kwayenzakala kusetshenziswa amabandla ezapha. Bona labo bakhuluma nge-devolution labo yindlela elula, kodwa wonke umuntu uyatsho ukuthi hayi sina singaqhubeka sithathana kanje kuzabandela ukuthi sichine sehlukeni.
Wothi mbuyele kumlalazi sihle siphethe ingxoxo yethu. Izaphu ingazake yaqhubekisela phambili na isikhalazo senu lesi sokuthi insimu yethu sesiyifuna?
Sesaba approacha bona bafuna i-politics. Mina ngicela ukuthi la ngingabi indoda e-China inja ifihle umphini. Umbuso wethu wona lo vele waphoxwa izaphu. Umdala wasiphoxa in the first place ngokuvume ukuthi ngosetshenzisane amazwe kube lilizwe eliyi-1. Well, you fair and fine. Abanye abantu babengakakuzwisisi kahle, babengayizuzanga kuthi i-history yangkhona. But abanye vele abadala babesikhulise besixoxela ukuthi kwakuvele kunje kunje. So now that we have discovered that, kanti sesifuna ukuba sesisiyancenga, sicela ukuthi nanalisiranele, lisishare ngapha siziranele. Abantu bethu abaqhatshwa, abantu bethu bayafeyiliswa, kulanto abangayenza ngapha. Kanti sibengisetsholotsho. Kubuya abantu from Harare bezoyenza umgwaqo. Yibo bodwa kakhulu even one umuntu wakithi osebenzayo. Ukuthi ngasiqhubekeni sithi devolution. Devolution my foot ngoba kuyaqhubeka vele belokho bebuya bezosihlukumeza. Kasehlukaneni labantu laba. Bayehlala bodwa ngale sibe ngomakhelwa nathi sihlale sodwa na.
Babafuzwayo elakho elokugcina. Ubona ngani amabandla ezombusazwe angazake yaqhubekisela na umqondo lo?
Ngisho detail. Yabantu ikakhulu abasemkhonweni emagqibeleni bakubona ngani ukuthi ilizwe libuye kanti abanye ngathi ngixoxa labo bayitele ukuthi ilizwe beligqunywa ngani ngepentilishi wathi lisonga ngegazi bangixoxa namanye amagorisa kulula ukuthi lathi sibambe umnotho wethu i-devolution waduma sokwehlule ukuthi i-devolution i-implemente iphilise abantu bemandebeleni yabe kungashela ngenye indlela zokuthi benzani ifuqa lawo bethatha ilizwe labo. So konke khonoku abantu balakho emakhandabo akukuthi ukhona umuntu izwi lokulithi bantu izwi lokulithi bantu umbono abantu abawusheyayo but into ehluphayo ukuthi how do you arrive to that.
Lo bekungumnumzana Collins Mlalazi exoxa elo mnumzana Mbuso Fuzwayo bekhokhelwa ngoPraxedis Jeremiah wa Studio 7. Abafana bakagodlwayo begqiba uhlelo lwethu ngengoma yabemnandi ethi Unkosi lo Bhengula. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Kubotshwa bezokholo bezama ukutshengisela eHarare besithi uMongameli Robert Mugabe sokumele esuke embusweni. Umnumzana Morgan Tsvangirai labanye abakhokheli bamabandla aphikisayo bathi ukutshengisela kwabo kuzaqhubekela phambili kusasa. Olivalelisayo ngontungamilinkomo. Salani kuhlelo lwe Live Talk.